nonyaka besikhangele ukuthi yiwo umnyaka onganinzuzo obazibalulekile ukuthi i-voters roll yethu ngayilungisiwe i-ballot paper ngayifaka kulungiswe ngendlela. Kodwa nxa kuyukuthi i-alliance ibambene bachuchise uhulumende ukuthi lokhu kulungiswe before i-election, ngibona ngani kungalunga. Bangakwenyeli ngoba uyabusuhamba ususiyazilahla ukuthi hayi ngihamba kuphela ngiyevotelwa kodwa ngizaluza ngoba intosi vele zikhekile.
Bathi khona bona bazatshengisela ngomvulo sibile emgwaqweni bekhonona ngakhonokho, kambe kuzasebenza yini ukuthi kungagcina kuguqulwa nguhulumende?
Nxa kutshekile uhulumende kumthekele kwiyimpambaniso kungasiyo into ayenze ngaboma. Kuzamele alalele izifiso zabantu udemonstrator kwabantu lokhani ukuthi ngenxa yokuthi udemonstrator kwabantu bademonstratele ukuthi asilungise nini izinto zihambe ngendlela, sesidine ngezinto ezingahambi ngendlela sonke isikhathi.
Nxa ukuthi-ke bayenze ngaboma asizokulungiseke phela ukhetho soseduze la.
Ungababona besala ukulungisa kumbe besithi hhayi izinto zilungise laba balamanga kusho ukuthi yinto eyenziwe ngaboma. Kodwa nxa kuyinto engenziwanga ngabomo bangalungisa i-voters roll. Abantu sonke vele sivota ngezithupha. So nxa kuyukuthi i-voters roll sitshekile ekucineni sokusho isikhathi esiphelile, izithupha zethu zikhona, we can still use them kuhamba siyevota.
Kwenziwa kuyini ukuthi kuhlale kuhlupha kangaka khonokho kwenzakala kule Zimbabwe nxa kusenziwa ukhetho?
Singakutho ukuthi ngokweZimbabwe but ngabona umhlango lwepolitics. I-politics zonke zinjalo zitshekile, nakhona apha lapho esikhona kuyatsheka. Kodwa kumele okweZimbabwe kulungisiswe ngoba iminyaka seyaze yaba ngu-37 kanti esiya ku-38 silokhu into zitshekile. Khathesi sifuna ukuthi izinto zifunge. Kodwa ukutsheka kwama-voters roll lokhu kutshekile nezwe yomhlaba wonke, thina sifunisa kwethu kulunge.
Ye, masu ungacebisa-ke umanyano we-MDC Alliance uphume yini kukhetho lolu kumbe ubambelele phakathi khonapho ungabatshela uthini?
Ash, mina ngabatshela ukuthi abafaki pressure uhulumende azalungise. Singalali izinto zize zilunge. Kumele nxa kumele ukuthi silale phandle, silale phandle kuze kulunge, kuzokufikelelela ngalokhu uvota ngoba nxa bengalungisanga akuvoteki ngoba sebezibelisi phandle abantu bazavota njani siphandle.
So kuyasebenza khonokho sibili nxa abantu bengatshaya itoyitoyi bezinto ezinjani?
Uyazi ukuthi nxa singatshaya itoyitoyi sibambene, nxa kuyukuthi i-opposition vele i-alliance ile-support, sibambe sibili 24/7 kungalalwa, sesitshintshana abanye basemgwaqweni. Kumele belungise, kumele izifiso zabantu zisebenze, singayekeli sikhalale, singajikeli lenye. Kumele sifake i-pressure kuze kufike ilanga lolu lokuvota, sifake i-pressure labafuna ukuyavota bazobe hlupha bazavota njani.